kulabanye abantu abathi ukhetho lwelizwe solwenziwe ngakho ke abasoze bazihluphe ngokuvota kukhetho oluqakathekileyo oluzayo bathi ukhetho lwama-primaries luphambanisa uZulu ocina ecabanga ukuthi akusela olunye ukhetho olulandelayo kodwa ke bakhona njalo abathi ukhetho lwama-primaries luqakathekile njalo kumele lwenziwe sokuzaqhutshwa olwelizwe unkosikazi Debra Mkasa umunye walabo abafisa ukuncintisa kukhetho lwalonyaka uthi ukhetho lwama-primaries kumele lwenziwe amabandla ezivalele hathi emphakathini
ngibona engathi indaba yama-primary leyenziwayo asenika i-confusion ebantwini especially abasemakhaya abangazwisisiyo abanye sebehle bekuthatha ukuthi sokuvotiwe and nxa sokufika ukuthi ngendaba yokuvota bazahlala phansi bethi sokuvotwe kwaphela njalo futhi why khona kuyinto in-house isisenziwa public indaba yama-parties lalala ama-parties alama-primaries bekwenzelwe ukodwa secretly then kuthi sokubuya ama-candidates ayiwa azangena sobala
umthayeli womjova kobulawayo umnumzana Sipho Masina uthi akazwisisi ukuthi kwenzakalani ngama-primaries uthi ukuxabana phakathi kwamalunga amabandla ashiyeneyo kwenza engani solwenziwe ukhetho lwelizwe
ama-primaries a-confuse kufanele ukuthi ngabe akuyayenziwa way before abantu bangakasondela ekhethweni because kuyakhonfyuzana even abanye abantu abadala emakhaya kathi sebacabanga ukuthi sokuvotiwe and sokuzikhonfyuza lati ngoba kathi sokuqala ukuliwa internally bona abadliweyo labawinileyo and ngabe vele kuyahlukaniswa ngesikhathi eside mbijana mepenxenye nxa kunjengokuthi kuvotwa ngojulayi kuyenziwe ngojanuwari lokho
lokhu kusekelwe ngumnumzana Bongani Dube othi kazwisisi indlela okuhlelwa ngayo ukhetho kwele Zimbabwe uthi akusacaci ukuthi okuyikho yikuphi
ngendlela eyenzakala ngayo ngamalokhuze nama-primary election asawuzwisisi thina indlela abahlela ngayo because lama-elections aseseduzane but awukacaci ukuthi kuqala ngama-primary kumbe vele sokuvota khonapho ngaba sibandlulela kuhle sizwisise indaba yangikhona le
ibandla lezanu-p f yilo eselenze ukhetho lwama-primaries loba nje kulezinye indawo lapho oluzaphindwa khona ngoba kaluqhutshwa kanye mfanelo umnumzana Obert Mpofu obona ngenhlelo zonke zebandla leli uthi ukhetho lwama-primaries luveze ukuthi basekelwa ngabantu abaningi eZimbabwe
abantu ababuyileyo bathi vedlula almost 10,000 athi futhi bamele iparty parliamentary senatorial and ilokuzeni proportional representation level
uphinde wathi okusobalayo ukuthi ukhetho lolu luveza njalo ukuthi umuntu uzondwa kumbe uthandwa ngabantu
abantu nxa bengakufuna bakufuni kumele uvune lapha ohlanyele khona wahlakula khona walima not ukuthi ubuye suyi-combine harvest asuzovuna lapho ngazuthi isimu ilinyombani akusebenzi lokho
amabandla atshiyeneyo akhangelelwe ukuthi azakwenza ukhetho lwama-primaries kungakenziwa ukhetho lwesizwe ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingubathalile masuku